abantu abanengi lokho bedlana ingqondo ngokugwetjwa kwabathathu laba. Isiphinde yabamba njalo lindaba kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba we-Supreme Court osanda kwethula ukuthi undoda okhangelane lenyamazana zasendle wagwetshelwa ukulwengiswa ngumthethwandaba we-High Court kwangamelwanga agwetshwe ngaleyo ndlela. Baningi abantu umhlaba wonke jikelele abathi akumelanga kulengiswe kumbe kubulawo ekusemthethweni abantu abatholakala belamacala athize. Omunye wabo ngumnumzana Strike Mkandla owayesebenzela inhlanganiso ye-United Nations osengomunye wabanombala jikelele kubandla lezabhu.
Akumelanga kube into elula. Ikakhulu ngokuyenzakala ukuthi kwezinye izikhathi abagwebayo baphambanise. Kumbe lanxa bengaphambanisanga isigwebo singalingani lokho okwenziweyo nje kusiya ngomumo okhona phakathi kwelizwe.
Uthi okunye njalo okumangalisayo yokuthi kulabanye abagwetshelwa ukulengiswa kodwa abahlala isikhathi eside entolongweni bemelele ukulengiswa.
Khonokhuyana kuvele kwenza ukuthi nxa ususiyaquma umuntu kufana lokuthi simqume kaningi nxa umgcine isikhathi eside kuthiwa uzaqunywa. Ngoba lokhuyana isingathi ngesigiwa i-mental torture okutsho ukuthi lowo muntu engqondweni yakhe usezibona sesekaninginingi.
Bakhona abantu makhaza abalombono otshiyeneyo ngodaba lolu abanjengomnumzana Mthandazo Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa.
Umuntu uma ngabe enze into embi like kuney'gebengu ziyaziwa mhlawumbe uthothi isigebengu mhlawumbe umuntu orepha abantwana kuyatholakala uzothiwa umuntu mhlawumbe ubulale umuntu angenacala. So what's the point ukuthi yena aphile but ebulala abantu abangenacala?
Unkomo uthi maningi amacala adinga isigwebo lesi.
Angithi kuyainvestigate umuntu uma ngabe ebulele umuntu ukuthi umbulele kanjani. So uma ngabe umbulale mhlawumbe mistake or bus defender, yes kuyakhulumeka mhlawumbe ungaboshwa ngaleyinye indlela. But it is fanele uthothi umuntu usuke ehlosile eyabulala omunye umuntu kumele naye abulawe, why kumele yena aphile ebulala omunye umuntu?
Umkandla kavumelani laye uthi kulungile lokho okumumedwe isisekelo sombuso welizwe esitsha esithi akumelanga kulengiswe abasifazana labantwana abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili lanye 21.
Kondelo vele muhle wona ngokwawo ngoba isikhathini esiningi kuyenzakala ukuthi umuntu one ukulingani ukuthi angaze agwetshelwe ugodo ngumuntu ingxenye waswela ukuqondiswa phakathi laphakathi kumbe kwaswelakala ukuthi kuvikele labo abasuke babulawa kumbe bahlukuluzwa kakhulu ngulowo muntu okumele agwetshwe. So ayibona ukuthi lokho singathina ngesikhathi i-corrective punishment iyayiswelakale isikhathini esiningi. Nxa uthe wena umuntu olweminyaka kumbe engu-22 uthi wena umgwebele i-25 years kuphosa fana logodo. Kanti-ke nxa umquma nje akula nto ezayenza ngaphandle kokuquma.
Kodwa-ke unkomo uthi umbulali ngumbulali.
Kuyohlala khona kuyisentensi ekhona ukuthi umuntu uma ngabe kuthiwa unenkinga ethile or ethile ubulala umuntu ngesizathu esithile or ubulala umuntu nge-mistake, fine akaye ejele uyaboshwa mhlawumbe agwetshwe leyo mnyaka ayigwetshwayo. And then bese ukuthi lo ubulale ngenhloso ukuthi vele befuna ukubulala akabulawe naye.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa kazwani lokugwetshelwa ukulengiswa ngenxa yokuthi wake waba kuleso simo ngesikhathi kusabusa umuyi u-Ian Douglas Smith. Kodwa-ke ophethe ezemithetho kuhlangothi lukahulumende lwezemithetho olwe-National Prosecuting Authority umnumzana Johannes Tomana uthi umangaliswa ngabantu abathi kumele kuvaliswe khonoku ukulengisa abantu. Omunye walabo abagwetshelwa ukulengiswa kwele Zimbabwe abanjengo-Shepherd Mazango owabulala umuntu emthathela impahla yakhe usehambise udaba lokulengiswa kwabantu emthethwandaba we-Constitutional Court. Uthi ukuhlaliswa entolongweni okwesikhathi eside ugwetshelwe ukulengiswa kudungulula umphefumulo womuntu omelele ukubulawa okusemthethweni. Unkomo uthi labo abagwetshelwe ukulengiswa kumele balengiswe ngokutshetsha.
Uyabona ibutwana, those people they don't hesitate. If baku-investigate bakuthola ukuthi wena vele icala lakho nje liyabheda nje alifani naleli ukuthi wena ungaphila ngoba ubulala abantu ngokwenhloso bayakubulala vele.
IZimbabwe yacina ngomnyaka ka-2004 ukulengisa izibotshwa ngenxa yokuswelakala kwabalengisayo. Amazwe amaningi anjengeMelika lapho okwaba lenkinga yokuthatha umoya wesibotshwa ngamaphilisi lokunye okuhlatshwa emzimbeni lokhu ecubungula udaba lokulengisa izibotshwa. Baningi abantu abawesabayo umsebenzi lo abanjengonkomo. Amazwe kuzwekazi le-Afrika akade esenza umhlangano wesigwebo sokulengisa eBenin athethe isinqumo sokuthi lolu daba sokumele luphathwe inhlanganiso ye-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Kip Stube.